Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-results e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-national command center e-Harare. Khonokho akwenziwa njani, right? Sathi sikubonile ngo-2013. Ngo-2018 kwenzakala the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. Ku-report yayo bayakonfirma ukuthi indlela okuhamba ngayo ayisiyo, kufuze kuhambe ngendlela enje. So kathesi esikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interview eyokuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Athi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle, hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward, kufuza e district, from i district aye province, from i province yikho lapha ahamba khona ku national command center. Kodwa okwenzakalayo lokho ayi awe presidential, sina sikhonona ngama results e presidential, ama parliamentarian esithi national assembly ahamba ngendlela e right, but lawo awe presidential awahambi ngendlela e-right. So ama-results la kufuze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotele u-president bangaka, ku-province abantu abavotele u-president bangaka before kungakahambi ku-national command center. So i-election isenziwa, abantu kumele babekwazi ukuthi ovotele uzibani u-president, u-ED Mnangagwa bangaka ku-province, abavotele u-Chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka, nokuthi ukuthi size siyekuzwa sokuse-Harare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka kuhani atholakale seku-national command center, into engayenzeka yukuthi angafika sengokunye esingakwaziyo, ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate that is sense ukuthi lokhu kumeso, lokhu kumeso. Yikho kuphambanisa ukukhetha, in my view. Kakulungise khonokho.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sibilingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results kumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayiphulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.